Yeah, ukuthi lapha eCongress uSpeaker uyavotelwa and ngama members of iCongress and kumele athole ama votes angu 218. So okwenzakalayo lapha ukuthi umuntu oyileader eRepublican Party eyiyona eyawina ama midterm elections elama Congress members amaningi ukudlula ama Democrats. Unenkinga yokuthi kukhokhasi yakhe abantu bephathi yakhe iRepublican Party kulabantu abangu 19 abangamthandiyo. So ma kuvotwa laphana ama-Democrats avotele owabo oli-Democrat, ama-Republicans ke amanye avotela yena lo uMcCarthy onguye oyi-leader ye-Republican Party, kodwa i-19 leyana yona yayala ukuvotela uMcCarthy okwenza ukuthi ivoti yokuqala akazange ayithole le-218. Then kwase kuthiwa okay, makuphindwe kwenza ivoti yesibili. Esibili yenziwe ivoti layo azange ayitholi 218. Then okwesithathu kwathiwa makuvotwe futhi. Okwesithathu instead ofuthi aluze abantu abayi-19 aluze abayi-20 manje. So ama-Republicans sebeyi-20 manje abathi abamfuni.
Ikulwisanisana phakathi kwabo bona ama-Republicans.
Ye, kulwisana ama-Republicans ngoba kusengu lama-Republicans kulabanye aba-too extreme on the abangama-right winger abafuna ezinye izinto and bathi lo uMcCarthy abamfuni ngoba kasoze ayenza abakufunayo bona. Even though uMcCarthy esithi izicelo zabo or ama-demands abo siwavumele amanye akhona and amanye ama-demands akhona amenza abe weak njengo-speaker. Ngoba bafaka ama-demands ukuthi uSpeaker mabe ngasamfuni bakwanisa ukuthi bamxoshe just on the floor ngama-votes nje ambalwa ayi-5 angathi abasamfuni kumele ayehle isikhulu.
Yena ukuvumile
uMcCarthy. Ukuvumile konke khona lokhu uMcCarthy kodwa looks like abasuthekanga ngakho lokhu befuna amanye ama-demands. So ngezinye indlela kukhanya ngathi vele abamfuni totally.
Manje ozabhensa ngubani lapha nxa laba abangu-20 belenkani besithi abamfuni kulomunye yini ongangena endaweni kaMcCarthy?
Right now kulo vice kaMcCarthy engathi nguye isecond kuleadership yama-Republican kusho ukuthi kungaqhubeka kusenzeka kanje uMcCarthy kuzomele abhense asho ukuthi hayi mina sengihlulekile angisoze ngathola amavoti angu-218 ngangcono kuye kuzame omunye kumele adrama ukuthi ayenze isibambano maybe lama-Democrats abathembise laye maybe ama-committee chairs or ezinye izinto ezinjalo ukuthi athole amanye amanamba asuka kuma-Democrats.
Uthembekile yena uMcCarthy?
UMcCarthy akathembekanga. Yinkinga yakhe enkulu kakhulu ebandleni lakhe ukuthi abamthembi ngoba babona engumuntu lwana ongayenza ama-promise and then angasawafezeki angasawagcini. Njalo futhi sambone uMcCarthy laphana ngesikhathi kusenzeka i-insurrection leyana ka-January 6th. UMcCarthy ekuqaleni wakhondema kakhulu wasola uTrump ngento ayisenzakala kodwa kungakapheli amalanga ambalwa sambona esese eMar-a-Lago esesiyancinga kuTrump. So abantu abaningi abamthembi vele abamfuni njengo-speaker.
Manje namhla kuyini esingakukhangelela ngoba bayabuyela njalo ukuyavota?
Ye, kusho ukuthi kuzomele ngoba i-first order of i-business eye-Congress ma ivulwa la e-America yi-election ka-speaker. So mountains lo ongenziwanga ayikho enye into engenziwa e-Congress until uSpeaker azakhethwa. So kusho ukuthi according to umthetho wala kumele baqhubeke bevota until abanye baze ba-give in bavotele umuntu enalo abamfunayo. As long as kungela muntu ofike leyo 218 votes akusoze kube lo speaker i-Congress ayisoze ivulwe until uSpeaker akhethwe.